lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathi indaba bakahulumende iCabinet iyazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngocuku olukhulu okumele sikhishwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wehlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Matshazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi, angene entolongweni agwetshelwe isikhathi kokwazi ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithathe isikhathi sethu silungise amajele indlela amngawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi asondlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana nayo labanye abantu.
Unkosikazi Matshazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Kuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalali ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu, laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana James Van Mtswere uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that with the casting, attracting death penalty options include where the murder is committed against.
Idale labaphathintambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana idale leli eZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EZimbabwe okwamanje linabantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eZimbabwe lagcina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka ka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi nasikhombisa 17. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.